esikuqonqoselayo mina njengomsekeli waleli bandla ngingumyouthi waleli bandla ngithi mayouthi lonke lapho elikhona indawo zonke iZimbabwe yonke hambani liyeregister ngobuningi benu phakamanini liregister ngobuningi benu izekhi isibuyile ezindaweni abasendaweni eziseduzane cela ukuthi lihambe liregister ngobuningi benu ukuze likhethe amakhansila lama MP lo president elimfunayo ukuze likhethe abameli benu elibafunayo njalo khethanini abameli abangayisibo bahuquluzi benotho
kungani kuqakathekile kuwe Nxumalo ukukhuthaza abasakhulayo kumbe intsha ukuthi bayebhalisela ukuvota
sikhuluma manje akulanto ebambekayo eZimbabwe akulamsebenzi akulamalungelo akulakuthula iZANU PF iyabulala ungakhuluma iqiniso iyabulala kodwa thina njengama youth asiphakameni sonkeni siregister ukuvota mhlazana welanga lifika ilanga sihambeni sonkeni ngobuningi bethu siyevota sivotele ubaba upresident uNelson Chamisa ukuze sibe lemsebenzi ukuze sibe lempila kahle
njengoba ukhankasela elakho ibandla olikhethayo eleCCC kungani ubona lingenza ngcono lokwenziwa nguhulumende okusayo kwamanje
imigwaqo ngikhuluma nje ifile indawo zonke imigwaqo ifile mina ngikhuluma nje manje ngisebubi district la umgwaqo osuka Blawayo ovaya Thunkayi to Blawayo ufile kakhulu sisitsho yena members of parliament uhamba egobile ngemota akahambi straight ngoba umgwaqo ugcwele amagodigodi asikhethenini umuntu ozasilungisela umgwaqo njalo futhi thina emathebhelelendi asilaye umuntu osilungisela ukuphila ngakho asifake nini umbuso omutsha ukuze sithole impilo yethu ibentsha.